Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 7 Ncwabakazi 2022 ngoGift Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Into eyafelwa ngabantu ayisiyo le eyenzakalayo, ayizange abantu bakuthola ababekulwela, kwaba labantu asebehayijeka isitrugle.
UZulu ukhonona ngosuku lokunanza amaqhawe.
Ngikhule ngithanda indaba zedrama and uKhonto Mhlanga waba ngulowo muntu engangimbheka njengengqungquthela mpela, umuntu oyenza into zedrama. Ngathi uma ngimbona emanyuziphepheni ngimkawukele kakhulu, ngifisa ukuthi ngibe mazi.
Bahlulukelwe abasebenza lo muyi uContinua Loving Mhlanga osakhulayo uthi balanhlelo eziningi ekhezi. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Sasa lusuku lwe Heroes Day, baningi abantu bakhonona ngosuku lolu. Kusasa kunanzwa usuku lwamaqhawe ole Heroes Day kulezizalwane zeZimbabwe ezithi okuningi okubi okwenzakala eZimbabwe ayisikho abakulwela ngesikhathi sempi yenkululeko. Bathi ukwephulwa kwelungelo loluntu kusukela ngesikhathi ilizwe lithola uzibuse kuze kube namhlanje, ukuhlupheka kukaZulu lokunye kwephula inhliziyo ngoba abansundu balela uzibuse okumele abalethele impilo engcono. Umnumzana Patrick Dube owayekubutho leZipra uthi kubuhlungu kakhulu okwenzakala eZimbabwe.
Into eyafelwa ngabantu ayisiyo le eyenzakalayo, ayizange abantu bakuthola ababekulwela. Kwasuka kwatshintsha nje, izinto zatshintsha, kwaba labantu asebehayijeka isitrugle. Basitshintsha benza ngendlela bona abafuna khona ukuthi bazaba betshiyelana, ofayo kungena omunye, kuyinto yinye abayenzayo. Ubusela, ukutshontsha, wake wabona ilizwe lithiwa licatsha ama-15 billion. Angithembi ukuthi laba bantu kulento yokwenza ngokufuna ukunceda abantu. Mbona ngathi baliphethe ilizwe njengokuthi bafuna ukuthi libe ngelabo, thina basikhangela njengenyamazana zabo.
UDube uthi usuku lwe-Heroes Day alutsho lutho kuye.
Engikuzwa kukhulunywa ngale holiday mina kimi vele akukaze kungene, ngesizathu sokuthi uma ngikukhangela ngibona ngathi kulapha okubekwa khona abantu bezanu, ngoba uma ungekho kuzanu awuyi lapha. Mina khona vele ukuya khona angiyi. Thina sile ndawo zethu lapho esibutana khona sicabanga abanye, siyizibra ngoba lokhu sikubona ngokwezanu.
Umnumzana Isaac Mabuka okubandla lezaphu uthi okwenza abantu bengananzi usuku lolu yikuthi ibandla elibusayo lifuna ukukhanya engani yilo lodwa elalwa impi yenkululeko.
Abantu abalwela ilizwe ayisithi ngama-war veterans, bazimisela ukuthi bancedise ukuthi ilizwe liye phambili. Kodwa njalo phakathi kwabo kulabanye abathi bona hhayi, thina salwela ukuthi sibuswe, nxa singawusabusanga hhayi sekulwiwa. Hatshi bo bakithi, salwela ukuthi bona sibe ne-majority rule. Ngiyakhumbula ngo-1971-72 lapho kwabuya umuntu owawuthiwa ngu-PS kule-PS Commission. Lo wayethi khona i-England ithi khona kubuswe abantu abafundileyo nabantu abalemali nabantu abalama-property. Hhayi, kwaba nomsindo kakhulu ngoba into eyayilwela lapha i-majority rule ukuthi kubuswe wonke umuntu akhulume avote ngendlela afisa ngayo. And njalo wahamba kwalwiwa, kathesi sesifike esigabeni sokuthi sesizibusa. Kodwa kulabanye abathi bona nxa ubani engakusanga hayi kungangcono ukufiwa. Hayi bo, nxa sisenza ama-elections sitsho ukuthi lo owinileyo akabuse ngendlela ye-constitution yelizwe lethu. Thina esalwela ilizwe lathi kasincediseni kulokhu, kulokuthi sincedise ngokutshaya futhi abantu esabalwelayo. Hatshi, ayisikho ku-right ukuthi ona thina salwela abantu sibuye silale sesibatshaya, sesibafake lapho kuthiwa ngama-clips sibachaya ukuthi wena indaba wena usuthengisa ngoba uzwisisana lokani.
Umnumzana Msongela Ndlovu, isikhulumele sezaphu uthi abalwa impi yenkululeko baphethe kubi eZimbabwe.
Usuku lokunanza amaqhawe oyenkululeko yeZimbabwe kulosuku oluthi thina njengozaphu esiziqhenya ngalo ngoba amaqhawe ethu awezipra ahamba ayalwela inkululeko yethu. Kodwa sethi sibananza sinanza lawa maqhawe sibuhlungu ngoba iningi labo lafela mahhala. Akula abakutholayo khathesi njalo laba abaphilayo baphila impilo yokucela eyokudobha emabhini. Ngalokho ke sithi sibuhlungu kakhulu. Inkinga enye esilayo ikuthi nxa sokunanzwa amaqhawe, sesibona sokunanzwa amaqhawe kuvikelwa indoda enye nje eyi-1 ukuthi UML ithi yona nxa ivukile lo nkosikazi wayo baxoxe bathi hayi lo liqhawe lo kasiqhawe. Thina sibone ngani lokho kubi kakhulu. Sizananzelela njalo ukuthi kuthe kuhamba abanye abezomculo kwatholakala benikwa isicoco sobuqhawe kodwa kuthe kuhambe ubaba uKhonti Mhlanga esibone yena enikwa nje uncedo lomngcwabo. Ikho lokho esithi thina sibona ngani kuliphutha elikhulu kakhulu.
Ibandla elibusayo lithi luqakathekile kakhulu usuku lwe-Heroes Day. Umnumzana Eliphas Mashaba, ilunga lebandla leZANU-PF, uthi
kusasa sikhangela ukukhumbula ilanga lethu eliqakathekileyo elizweni, ilanga lokukhumbula amaqhawe alwela inkululeko yethu yeZimbabwe ayiwo asilethela uzibuse 18 April 1980. Kungayisibo abasuka bathatha izikhali kuyalwisana lesitha. Ngaka isikhuphuke lapho esikhona ngahambe nxa lokho kusaliwa. Sikhumbula ke amaqhawe, sikhumbula bonke abalele ngezindawo ngezindawo. Abanye balele lapho okungaziwa khona. Sikhumbule njalo kakhulu ababhonjwayo, abantu babhonjwa, amakomrades abhonjwa kubo-Tanzania, abhonjwa eZambia.
Kukhangelwe ukuba kuzayenziwa imicimbi yokunanza usuku lolu kusasa elizweni lonke jikelele. Badane kakhulu abasebenza lomuyi uContinua Loving Mhlanga obekwe emathuneni omndeni wakhe eLupane izolo. UBhekilizwe Bernard Ndlovu wangena kumdlalo wokuzithokozisa olisihloko esithi amakorokoza, uthi uMhlanga wamnceda kakhulu.
Ngikhule ngithanda indaba zedrama and uConti Mhlanga waba ngulowo muntu engangimbheka njengengqungquthela mpela, umuntu oyenza into zedrama. Ngangima ngimbona emanyuziphepheni ngimkawukele kakhulu, ngifisa ukuthi ngibe mazi. Lafezeka-ke iphupho lami, siyahlangana lo Mhlanga. Ngiqala ngi-ekthe kwenye idrama wakuthiwa Ngihlengwe Ngemntanami. Ngase ngiqala nami nje ukufika emakhosi, ngase ngisazana naye Mhlanga. Wangibiza-ke ku-audition yemakorokoza, lapho engafika khona ngathola irolu ka-AK. Angakholisa kakhulu ukusebenza noMhlanga. Angikhumbuli langelilodwa ilanga lapho esaxabana khona si-actor sikuset kumbe kusenzakalani. Umuntu nje angizange ngilahlekelwe futhi yinhlonipho le lokumthanda nokumhawukela into indlela ayisenza ngakhona izinto entweni zedrama. Ngithe manje even noma sengiqedile sengingasekho sengisebenzele eSouth Africa, ngike ngathola ithuba lokumfonela. Ngifisa ukuthi kakhulu ngiyenza i-documentary ngaye nje. Saxoxa wathi hayi, qhubekela phambili Ndlovu, ukwenze lokho uma ufisa ukukwenza. Ngafika futhi epointini lapho engangifisa khona ukuthi ngilide i-process yokuthi abantu bacela ukuthi uMhlanga aphiwe i-honorary doctorate. Wayidiscouragea leyo idea uMhlanga, wathi yena akafuni ukuthi aphiwe uluphi ngenxa yokuthi kuthiwa abanye abantu balutholile, ngoba leso sikhathi u-Oliver Mtukuthi wayethole leyo nto. So kwaphela lapho-ke.
Uthi uke waxoxisana lo Mhlanga kulezi nsuku ngokunengi.
Sithe manje ona la malanga inyanga ezimbili ezidlulileyo kwaso sithi uZenzo uMzambane waphonga ufaka kuFacebook ukubonga ebonga uMhlanga. Sakujabulela sonke. Omunye uBlair elaye futhi webesebenza naye wasesithi yena hayi, why nje singayenzi i-documentary sibonga uMhlanga. UMhlanga ubengaguli ngaleso sikhathi. Umuntu nje owacabanga ngaleyo idea ungakuhamba-ke manje ku YouTube ufike ukuthi Qantas profile uzayibona leyo small documentaries about 18 minutes sibonga umhlanga abantu for abavela kundawo ezihlukeneyo zelizwe bebonga umhlanga ngendlela asebenza labo ngayo.
UBilly Kasayira umtshayeli wezimoto zonke zikamhlanga uthe amade
ajoyinte amakhosi ezekarateka incane akhulele amakhosi senze karate. When I got my license I was the first boy fana owayethanda umalume ukuthi anike ikhombi kungela omunye umuntu wake wabamba ikhombi le ayithengwe yemakhosi to drive it and test ukuthi njengoba ngimfitshane kangaka can I manage to drive. But I'm surprised. From there, ngahlangana nemakhosi as a driver. A driver ngashiya ekuthambishana but ngangena specific imsebenzi wamosi ngokudriver. So ngithi, my man, I'll always cherish you and I will remember you. Rest in peace, my man, malume, my godfather.
Umhlanga ubedume kwezemidlalo yokuzithokozisa liyamasiko njalo engumqondisi womuzi wemidlalo lamasiko we-Amakhosi Cultural Center and Theatre Productions. Sange nesigabeni esilandelayo sikuhlangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UMnumzana Anthony Blinken, umphathintambo wohlangothi lukahulumente wawele Melika obona ngokudlelana lamanye amazwe, usefikile kule South Africa uhambo lwakhe lwezikazwe le-Afrika. Uza kwethekelela kwele Democratic Republic of Congo lakwele Rwanda. Ukhangelwe ukuba uzakhuluma ngezombusazwe, ukudumala komkhathi, indlala lokunye. Uhambo lwakhe ulwenza ngesikhathi eleRussia lisanda kuthuma umphathintambo obona ngokudlelana labanye amazwe uba ayixoxisana lenkokheli yamazwe atshiyeneyo kuzwekazi le-Afrika ngezombusazwe, impi ephakathi kule Russia lele Ukraine lokunye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kubiza imali ephezulu ukuthi umuntu abe ngumongameli wakwele Kenya. Okwamanje abakhankasela ukhethwa nguZulu kukhetho oluzayo kubikwa ukuba umuntu munye ngamunye uzasebenzisa imali edlula kancane izigidi ezingama-$30 amadola eMelika, 33 million United States dollars.
Sinana masiva wenzi umandla baba mkhulu namasiva.
Uthelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa loMnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngodaba lwabafana ukuthi kambe bakhuliswa njani kulezi nsuku nxa sokuqhathaniswa lakudala. Siyakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Kunzima kulezi nsuku babudiwe ukuxhumana labafana kumbe ngithi intsha yonke nje abantu abethu laba bakhona kulezi nsuku, ngoba impilo bayibukela kweminye imizi ngaphandle ukuthi kuphilwa kanjani, bese befisa ukuthi ngaba labo bangaphila leyo mpilo. Kanti ekadeni umfana wayefundiswa nje izinto ezifana nempi enxa singasukela nje ngezikhathi la kwakusaphilwa khona ngezimpi. Kwakuyukuthi umfana nje nxa esengumfana osekhulakhulile budwe ayofundela ukuthi naye abe libutho lenkosi. Ingakho uthola ukuthi abafana abancane nje kubo 12 years kusiya phezulu babebutho abayehlala esikondlweni belusa izinkomo zenkosi.
Kwakusebenza yini konke lokhu baba Ngwenya?
Ngokwenze njalo kubenza bakwazi ukuthi kwazona inkomo zinakekelwa kanjani, njalo bakwazi impilo yokuphila kanzima behlala esigangeni, babekwazi nokuthi yiziphi isihlahla kumbe izithelo zeganga ezingakwazi ukuthi baphile ngazo, ngisho nezelapha imbala. Kusika ngokuthiyana ukuthi lokhu kusiza nxa ngabe umuntu elenkinga ezakanani. Kodwa nxa sobheka abantwana banamhlanje abafane nabakudala, ngoba impilo ibhekwa laphayana kweminye imizi, iphinde ibhekwe nje ezintweni ezifana nawo amafoni labo ama-TV laba lasesikolweni imbala. Umuntu uba lesifiso abe lephupha abe levision lokuthi ufisa ukuthi abe njani. Lokho futhi kumenza abe sensitive nxa ebona ukuthi ke ngapha ekhaya lokho kwenzeka kweminye imizi akwenzeki. Sometimes kumenza abe nenhliziyo encane, abe sezitshela engathi mhlawumbe yena akathanda kumbe akaphathwa kahle. Yikho kudala futhi lokuthi kube nzima noma uzame ukuthi uqoqisane naye uma kulenkinga ethile. Sokufanele uzame ukuthi uthole indlela lapha ayabe jabule khona kumbe ngento ayithandayo ngoba esikhathini esinengi ungathutsha ngokumsola kumbe kumgxeka ba nokuzwela okunzima kakhulu ukuthi esesikhathi bangagcina bekhalala ekhaya kwesikhathi egcine ekuthukuthelele engasakhulumi nokukhuluma nawe kwesikhathi noma uzama ukumbonisa ngobunzima ngobungozi bempilo ayiphilayo ngabe sebona ngathi wena ususuke wamfakela imigoqo kakhulu ukuthi angakhululeki njengosowabo laba akhula nabo
hayi-ke isikhathi asavumi okwalamhlanje sicela ugqibe khonapho babangwenya
kumele uthole indlela engathi i-weak point yakhe lapha ozokwazi ukuthi umngene ngayo lokho kuzokwenza ukuthi umlayezo wakho uthole indawo enhlizweni yakhe njalo angakuthathi njengesida akuthathe njengomuntu omthandayo omfisele kusasa elihle ngiyabonga
siyambonga kakhulu-ke ubaba uMbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu sithemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo nanku esilethulela khona namhlanje kusigaba sokholo lwesiKristu
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
ilizwi lethu namhlanje siyahlangana lalo encwadini yezaga 8 amavesi nje amabili verse 12 lo 18 kufundeka kanje mina kuhlakanipha ngakhile ekuqondeni ngithola uwazi namaso 18 ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi ukuzidla nokuzikhukhumeza nendlela embi nomlomo wobuphoxo inyakuzonda la ngamazwi esiwathola njengokuloba kukaSolomon ngamazwi akhulunywa yikuhlakanipha kuzenza umuntu ophilayo obonayo ocabangayo uthi yena kuhlakanipha wakhile ewuqondeni uthola ukwazi namasu ngendlela kutsho ukuthi ukuhlakanipha kuthi labo abantu abangaqondanga labangelalwazi bayiziphukuphuku bayiziwula ngoba ukuhlakanipha kufuna ingqondo esebenza kahle engakhuthiyo engagudliyo ingqondo ebona izinto ezingayisizo ziqondiswe lezenzo ezingayisizo ziqondiswe kuhlakanipha kusinika amaso okuzwisisa impilo amaqhinga kumbe amaplani okuthi impilo yethu lapha emhlabeni simelele kudlula sisiya phambili siyiphila kanjani qakathekile-ke ubana abantu bake bahlale phansi bajulise imicabango yabo ekwenzeni kwabo ukuthi kambe khonokho engikwenzayo kulolwazi yini lamaqhinga lamasu aletha ukuphila okungcono kimi mina ngingedwa lomndeni wami lomphakathi lesizwe sonke qakathekile-ke khona lokho ukuthi abantu bazilolonge engqondweni mhlawumbe kwezinye izikhathi abantu bayaphaphalaza ubone nje izinto zonakale kungaqedakali ukuthi kuyiwa ngaphi abe sesithi umuntu hhayi ngavele ngabona ngiloyiwe yebo kambe nxa ukuloya kukhona uyabuziloyile wena ngokwenza izinto ezingelalwazi phakathi ezingelakuhlakanipha ezingelacebo elikusizayo yikho ukuziloya lokho abantu basukele nje abanye abantu umthakathi bambone bengamazi ukuthi mina vele okwami kawuhambi kahle ngenxa yokuthi mhlawumbe abantu bayangizonda ngenxa yokuthi mhlawumbe balomona ngami yebo kambe okunye ungaba njalo kodwa izikhathi eziningi ake ume wena ume mpo ewucabangeni kwakho uzicabange wena ukuthi kambe khonoko okwenzayo kulokuhlakanipha yini ukuhlakanipha yini khonoko okwenzayo yikuhlakanipha yini ukuxabana labazali bakho endaweni ti likhulumisana yikuhlakanipha yini ukuxabana lo mndeni lo mkakho labo makhelwane abakho yini amaqhinga angcono ongawenza ilizwi lithohlakaniphileyo uyahlala phansi adinge indlela engcono eyokwakha hatshi yokubhidliza nina bantwana kambe likwenzayo kulokuhlanipha yini ebazalini benu lani bazali kambe likwenzayo kulokuhlakanipha yini ebantwaneni benu lina bomndeni elizalanayo kambe likwenzayo omunye komunye kulokuhlakanipha yini kawakho amaqhinga angatshengisa ulwazi olungcono lokuba lihlale lidubhulelane imilomo lingenzi izinto ezilungileyo kasidingeni ukuhlakanipha uhlakanipha kuyasinika ulwazi ukuhlakanipha kuyasinika amasu angcono asikhule nkulunkulu babulungile sicela ukubana usinike ukuhlakanipha kuze sibe lolwazi lamaqhinga okuphila ebusweni bakho laphakathi komphakathi amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungatshenela kusasa. Sobisikati sabacha. Uhlelo lwabatsha namhlanje sike sizwe ukuthi sixoxa lobani osakhulayo. Sakubona mfowethu kunjani?
Uxoxa noLazarus Sikhwete Ngwenya lapha. Ngithe St Joseph kahle kahle nje sibanise ngomfula uSibuku njengoba sithi plant nje siyahafa. Mina kodwa ngithethe yami lapha eSt Joseph sithi plant sindawonye sekhempule nomoto.
Khonapho kwenzani?
Sisezabelweni lapha endaweni zamakhaya zasemakhaya kusho ukuthi lamalanga nje besinenkinga yokwebelwa ifuyo. Yikho ke ngaleso sizathu sabona kufanele ukuthi ake sihlanganele madoda sibonela bese uyaphela ngasakhile nje singabantu singenze njani ukuze mhlawumbe sivikele ifuyo yethu namadlelo ifuyo yethu iphele kangaka.
Singathi njengomuntu osakhulayo uJona usenzani khonapho labo ligangela zezi zamadlelo kumbe kukhona okunye?
Ngithinteka ezintweni eziningi sibhekane nezamadlelo. Ngiyathinteka futhi mhlawumbe sibhekana ne-development ukubhekana namadamage njengoba efile amanye alimele afuna ukuvuselelwa amanye adabu kanjalo afuna ukulungisa imibumbe into ebhekane nazo zonke lezo nezikole zekulezi esezingamanyiwa nje ney'bhedlela.
Singathi-ke kukhona elokulungisayo yini njengezakhamizi khonapho lawo njengomuntu osakhulayo
nje nenhlelo nje ezithile esizenzayo njengasemadamu kunedamu nakithi lapha esizama ukuthi sizame ukulivusa elakomzola lapha. Kunedamu futhi elinye ngicabanga ukuthi selivusile lelo selisetatement sokuthi sengaba lidamu mpela selingabamba amanzi sincediswa ngabe Caritas laphana eSt Joseph. Sibhizi futhi nasemgwaqweni lapha sihamba sivusa imigwaqo abanizokhumbula ukuthi imigwaqo yethu ngaphandle kokuthi sizivusele yona hayi akukho kuhamba.
Singathi-ke okungani liyenelisa ukuzenzela lodwa kuyini khonapho?
Kuyatholakala njenganje ngingabuyela emuva kancane mhlawumbe njengasesibhedlela laphana eSt Joseph sakwanisa ukuthi singumphakathi sodwa sixoxane sihlanganise ongamasentinyana sifake ongamasebenyana lokhu kuncane ongamakhotebhulunyana lokhuyana ngoba kwasebe imnyama lapha niyazi sithethe isikhathi singenawo ugesi la ezweni noma nje into ey'bhedlela noma nje kuthemva kwesikhathi-ke sathola usizo lokuthi sithole amasolo lamakhulu kodwa sase sikwenzile singumphakathi sokuthi kube nokukhanya abantu noma befike ebusuku omongikazi bakwazi ukuthi badile nanamini nabaguli.
Ye phosele okugcina khonapho-ke njengomuntu osakhulayo utshela abanye abasakhulayo ukuthi kumele bephile njani emaphandleni.
Emaphandleni bengaba nesifiso sokucela kumphakathinyana wakithi nje wonkana nabasakhulayo ukuthi no bakithi izengelephi izigodi lezi ney'gaba ngathiwa iy'kole ngathiwa iy'bhedlela noma yiyo phela imigwaqo iy'ndlela zethu lezi konke lokhu kubhekane nathi. Asihlanganeni sibone ukuthi singumphakathi thina kukho yini ebesingakwenza njengoba ngisisho ukuthi sikwenzile thina okubili okuthathu singumphakathi uhulumeni engakangeneli kodwa kukhanya kuyahamba.
Ye ngithathe leli thuba ukuthi mbonge uLazarus Ngwenya osakhulayo khona ngale-ke eSt Joseph ikhezi. Siyabonga kakhulu ungadinwa kusasa Lazarus.
Siyabonga mntana Nkosi.
Uhlelo lwabatsha namhla besixoxa loLazarus Ngwenya ohlala eSt Joseph khona ngale ekhezi. Kulabo bafuna ukungena kuhlelo lolu sebenzisani inombolo le +1 240 463 5342. Ngizayiphinda njalo +1 240 463 5342 leyi-ke yi-WhatsApp. Okwamanje-ke sike sizwe ezomculo.
Salbonani, ngiyabingelela kumsakazo nakubalaleli bonke nakubalandeli bomculo wegospel ngegama lika Jesu. Amen. Okhulumayo ngugugulethu Moyo, intombi yakotshongogwe komanali obuya endaweni yaseFlabusi eZimbabwe. Umculi wegospel uyabhala amaculo njalo uyakhompoza. Unama album amabili eyokuqala ithi Ngiphethe uJehova, ikhuluma ngobuhle nangobukhulu nangokumbonga uNkulunkulu. Eyesibili ithi Akehluleki, ikhuluma ngobungcwele nangokumdumisa uJehova. Bekelele ukuqhubeka eshumayela ivangeli ngomculo kubantu bonke emhlabeni nokusiza emphakathini ikakhulu izintandane nokuthuthukisa laba abanekhono lokucula. Balandeli uthanda ukubonga kakhulu ngokuxhasa lithenga ama-CD. Baqhubekele phambili njalo bewathenga bexhasa, uyalithanda nonke, inkosi iqhubeke ilenzele kahle nonke.
Siyabonga kakhulu gugu kuna ngapho lapho khona ube losuku oluhle ngengoma yakho le mnandi kakhulu. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa singakehlukani, sike siboneke kade sikhokhela namhlanje. UZulu ukhonona ngosuku lokunaza amaqhawe. Bahlulukelwe abasebenza lo muyi uContinue Loving Mhlanga. Olivalisa emoyeni ngenjabulo, umthembo Zithemba uGibbs Dube usithililale. Kodwa singakhohlwa futhi ngoContinue Mhlanga. City mfowethu hlala ngokuthula.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.